ama candidates ethu athi kuhamba kuhle konke bayazama sibili yathi siyakwazi ukuthi njengephathi esesentsha abantu abakasijayeli kakhulu kodwa hhayi kukhanya hhayi kuba lobubeli
kula kwethu selwa yini kwabancintisayo lozulu nje jikelela
hhayi okwakhathesi ukwethuselwa besingakazibone kangako besingakazi ukuhlangane nakho
ukhona kungani likhetha ukungena kulolu khetho umoyo ngoba abamanye amabandla abafana labe-MDC bathi kudlala ngesikhathi ngoba iZANU PF izanqoba kumele kulungisiswe into eziningi eziphathelane lo khetho
thina njengebandla eliseselitha silibandla elizele lizibele esingakhangelanga ukuthi kuyini okwenzakala ku-MDC kuyini okwenzakala kuzani thina ethu injongo yokuthi sikhanye ukuthi sesinzelile sesikhona yikho sifuna ukuthi sincintise kunketho zonke lezi eziyabe zisiba khona.